Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 9 kumpandula 2019 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Government has today dispatched delegation headed by Vice President Comrade Chombo Mahadi to Singapore, where they are expected to accompany the body of Comrade Mugabe. Therefore,
uhulumende namhla uthumele iqula elikhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati kwele Singapore ukuyathatha isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Ngakuya ngisi kulento yokuthi umuntu omdala ongawuRobert azeyehlela khona leganyeni.
Isikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Sweden Shirodza laye usola ukwelatshwa kukamgabe eSingapore.
Uzolo lonke emelele ukwazi lapho okuzabekwa khona umgabe. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka ngesikhathi abanye beveza ukukhonona ngendleko edalwa ikwelatshwa kweziphathamandla zikahulumende ezibhedlela phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namhla uthumele iqula elikhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati kwele Singapore ukuyathatha isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, yena obhubhele esibhedlela kulelo lizwe ngolwesihlanu. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi iqula leli lizaphenduka lesidumbu ngolwesithathu umufi abesebekwa ngesonto. Kodwa kachongo ukuthi ngaphi. Asizweni ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla.
Government is today dispatched delegation headed by Vice President Comrade Kembo Mohati to Singapore, where they are expected to accompany the body of Comrade Mugabe back home.
Namhlanje uhulumende uthumele iqula elikhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati eSingapore ukuyathatha isidumbu sikaMugabe. Bakhangelelwe ukuphenduka yiloba nini ngolwesithathu kuyonale iviki. Ngolwesine langolwesihlanu isidumbu sakhe sizahanjiswa enkundleni eYerufaro Stadium lapho uZulu azavunyelwa khona ukumvalelisa. Futhi ke ngomgqibelo mhla ka 14 isidumbu sakhe sizahanjiswa enkundleni enkulu eNational Sports Stadium lapho uZulu labameli bakwamanye amazwe kuleli abazamvalelisa khona. Uzangcwatshwa ke ngesonto mhla ka 15 Mpandula 2019.
Burial is set for the 15th September 2019, which is on a Sunday.
Lawo bekungamazwi kankosikazi Monica Mutswangwa ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla. Kusenjalo unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthi umgabe wayengumbusi omubi owayeyisikhohlakali njalo owabulala inkulungwane zabantu ngombhuqazwe wegugurawundi. Uthi umgabe wabhidliza ilizwe ngokuntshontsha enothisa imuli yakhe labangane bakhe watshiya ilizwe selilugebhezi kanti loZulu laye esebhekane lobuyanga obumangalisayo. Ngokunjalo uPompeo uthi eZimbabwe lidinga umkhokheli olonembeza ozahlonipha umbuso okhululekileyo njalo athuthukise impilo kaZulu. lanxa kunjalo umgcinisihlalo webandla leZANU-PF eMathebeleland South umnumzana Rabelani Tshweni uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kukaMgabe.
Ukuqala thina singithatha ukuthi ngumzali ngumuntu njengobani lobani. Umuntu ephupha isithiya lapha sele kuba kusisubane emhlabeni. I-leader yethu siyakubona ukuthi lahlekelwe yi-leader yethu njengomasawu.
Kuyini elizamkhumbula ngakho njengesigaba seMathebeleland South?
Kuningi esingakukhuluma ngakho leke kathesi njengoba indiyana. Ilizwe libuya nguye omunye owenzileyo i-land lapha siyalima nguye. Silezinto eziningi asenzele zona i-education kuma-schools, ama-clinics, ama-roads akwenza ukuthi kube khona esikubonayo.
Kukhanya kulokudonselana phakathi kwemuli lohulumende ekuthini uzabekwa ngaphi uMgabe kibo emzini wakhe kumbe eHeroes Acre. Likubona njani linalokho?
Ngisuze ngingene kwemizini yabantu. Now we'll be told the final way ilesilandelayo.
Njengesigaba lilawa amalungiselelo njengebandla awokuya eHarare liyemphelekezela.
Ozasivele kumele sibonakale sikuyomphelekezela ngobaba wethu. Kumele simphelekezele like vele sikhonapha sehlezi emakhaya khona. Kungaba lemfa kumele sibonakale sisiya khona ngalesi siyophathisa.
Emulini kaMgabe kukhona ongathanda ukukutsho?
Akula lutho engingakhuluma ngikhulumela imuli because mina ngikhuluma la into ngoba ngikhuluma ngayo into ngoba ngikhuluma ngenkokheli. Okwemuli akula lapho engingangena khona.
Ukuba sekeli beZANU-PF la kuZulu weZimbabwe obemhlonipha uMgabe ungathini kuye?
Yonke vele siyamhlonipha. Njengoba vele sikhona pha siyamhlonipha, ngiyabona ukuthi everybody in general uyamhlonipha ngokuthi akulanto embi engathi mina uyenze into embi. Simhlonipha njengobaba wethu, simhlonipha njengenkokheli yethu, simhlonipha njenge-former head of state wethu.
Umnumzana Rabelani Tshweni ngumgcinisihlalo webandla leZANU-PF esigabeni seMathebeleland South.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela ezibhedlela zikahulumende kuyaqhubeka ngesikhathi abanye bekhonona ngokuthi iziphathamandla zikahulumende zidlalisa imali ngokulatshwa phandle kwelizwe. Umnumzana Robert Mugabe ngomunye obeselatshwa phandle kwelizwe ehlawulelwa nguhulumende. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Odokotela abasanda kugqiba izifundo ezibhedlela zempilo Central le-United Bulawayo Hospital wobulawayo bangene elangeni lesitshiyangalombili bekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo elingeseneli ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke njalo lokusilela kwemithi lemitshina yokwelapha izigulane kungolunye udubo ababhekane lalo. Abanye babo kodwa babikwa sebephendukile emsebenzini. Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo Central, udokotela Solwayo Ngwenya, uchasisa isimo ababhekane laso okwamanje.
Hayi, umumo wesibhedlela lokhu kufanana kuzange kutshintshe kangako njengoba ngangitshile ukuthi ukukhalala kwabodokotela umsebenzi, abadokotela balutshwana babekhalela umsebenzi. Kodwa namhla sibona abanye sebephenduka bezoqalisa umsebenzi njalo. Silethemba odokotela bazaphenduka sebeqedelene lohulumende kumbe njalo babuya loba kusasa loba nini sibamelele. Kodwa esibhedlela hayi siyaqhubekela sisiya njengoba khonokho engangikutshile. Abaningi abasazwisisanga ukuthi ngathi inani lamadokotela liyasebenza, yikho isibhedlela siqhubeka siya phambili.
Odokotela lokhu beqhubeka bekhulumisana lohulumende kodwa akukaphumi lutho olubambekayo ngoba bathi bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa iholo abalicelayo elihambelana lesimo somnotho. Kusenjalo, abeZimbabwe bayalisola kakhulu inyathelo lokwelatshwa kweziphathamandla zikahulumende kwamanye amazwe okugoqela umsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga kanye lowaye ngumongameli uRobert Mugabe obesehleli inyanga ezithile eselatshwa esibhedlela seSingapore eGreen Eagles indleko ibhadalelwa nguhulumende. Ngelanga uhulumende weZimbabwe ubikwa ebehlawula inkulungwane ezingamachumi ayisificamunwe lengxenye zamarand akwele South Africa kungabalwa indleko zemuli yakhe abelayo khonale lezinye indleko. Ukuphuma kwemibiko yokuba uMgabe ubhubhele esibhedlela esidula okwamagama, izibhedlela zeZimbabwe zibhekane lokusilela kwemithi lemichina yokwelapha esimdala kuchiye iningi labantu likusola lokho. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube ngomunye wabasola ukwelatshwa kweziphathamandla zikahulumende phandle kwelizwe.
Kanti sinxa sikhangela ukuthi uRobert nga imali zonke ebezibikwa ukuthi zicatshile ama 15 billion athathwa akha izibhedlela zokuthi abantu nxa begula belatshwe khona, ngakuya ngithi kulento yokuthi umuntu omdala ngawuRobert azefela khona leganyeni.
Isikhulumeli seMDC koBulawayo umnumzana Sweden Shirodza laye usola ukwelatshwa kukaMgabe eSingapore. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uzulu weZimbabwe uthi lokhe emelele ukuzwa ukuthi umnumzana Robert Mugabe uzabekwa ngaphi. UMgabe uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa akukabi sobala ukuthi uzangcwatshelwa ngaphi ngoba kulokudonselana phakathi kwemuli yakhe lohulumende. Kubika uGibson Bebe.
Uhulumende weZimbabwe wethule umbiko othi uzakuba lombuthano kusukela ngolwesine enkundleni zeRufaro leNational Sports Stadium eHarare wokuvalelisa umufi ozangcwatshwa ngesonto mhla ka-15 Mpandula, kodwa lombiko awuvezi lapho azangcwatshwa khona. Lokhu sokuthiye uZulu ebuzana ukuthi kambe uzobekwa ngaphi uMgabe. Umnumzana Albert Moyo isakhamuzi seHarare ngomunye wabamele ukwazi lapho uMgabe azabekwa khona.
Sifuthi kade simile ukuthi sibekwazi tu President Mugabe, the president wethu wakuqala ubekwa ngaphi njengoba wabhubha, sikabekwazi ubekwa ngaphi, ubekwa nini. Maye ukuthi ubekwa le kozimba sibekwazi, kade sasesithola isikhathi sokuthi sidinge imali.
Umnumzana Thembelihle Donga esinye sakamuzi seHarare uthi uMgabe wayengumuntu omdala emulini yakhe, ngakho kumele imuli yakhe iphiwe isikhathi sokuthi ixoxisane phezu kwalolu daba.
Yona kathesi vele ngathi kule confusion akuzwisiseki sibili ukuthi ubaba uMgabe uyabekwa ngaphi, ngoba ngani kulento eziningi ezingahlanganiyo. Le information yakhona ayikazwakali kuhle, but silethemba bana sizabakwazi emalangeni ukubona uzabekwa ngaphi. Kodwa futhi siphinde futhi sithi njalo singananzela ukuthi uMgabe bengumuntu omdala sibili. So kuqala thekile sibili ukuthi imuli yakhe la iphiwe ithuba lokuba nihlale phansi sibili iki-discuss udaba lolu nabo benike lapha abami khona njengembuli.
Umnumzana Thomas Ndlovu uthi ungaba lusizi nxa imuli kaMgabe ingala ukuthi umuya abekwe emathuneni amaqhawe.
Kungaba into ebuhlungu ukuthi uMgabekele ungcotshwa e-Heroes Egg. Sikhangela ukuthi uMgabe wasebenza kakhulu khululeni ilizwe leZimbabwe umgaba wasebenza kakhulu ukuthi abantu eZimbabwe bekwanise ukuthola imfundo. So singeza ukuthi imuli yakhe beyala ukuthi engcotshwa ku-Heroes Acre, into vele engazwisa amaZimbabwenzi ubuhlungu.
Lena isiloqhawela kuqala ukuphiwa inhlonipho khulumeli sehhofisini kamongameli uGeorge Jaramba, uthi izihlobo zonke eziphandle kwelizwe ngokuthanda ngoba ngokubaleka zikhululekile ukuvalelisa umufi. Abazukulu abanjengo-Patrick Lorobert Joao ngabanye abaphandle kwelizwe ababalekela ukubotshwa nguhulumende kaMnangagwa. Umnumzana Mandla Maphosa wezakamuzi seHarare uthi yena akalaqinise ukuthi lezi zihlobo labangane bakhe abagoqela umnumzana Jonathan Moyo awasoze babanjwe bangeza ekhaya.
Hayi, mina ngibona ukuthi liqiniso lelo ukuthi uMnangagwa, ngibona le yindlela yokuthi uzama ukubaletha elizweni ukuthi babuye abesethatha ithuba lokuthi ababophe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele iqula kwele Singapore eligoqela umnumzana Sydney Sekemamayi, unkosikazi Edna Matsongwe elikhokelwa ngumsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohadi ukuyabambanisana lemuli ukwenza amalungiselo okuthi isidumbu size ekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Abameli bakwamanye amazwe kwele South Africa bathi kumele kukhuzwe iziphathamandla ezethula amazwi aphehla ukuhlaselwa kwabokuza, njalo uhulumende enze konke akwenelisayo ukuqeda udlakela lwe-xenophobia oluqhubekayo kulelo lizwe. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapho.
Ekhuluma labezindaba ngemva komhlangano oqhutshelwe Pretoria labameli bakwamanye amazwe, unkosikazi Naledi Pandor, umphathintambo wezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe, uthe lo ngumhlangano ophele South Africa ithuba lokuqinisekisa ukuthi yenza konke kwenelisayo ukuqeda lolulakela.
No country can regard what has happened.
Alikho ilizwe elingamukela lokhu okwenzakalayo. Sikhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi zimise loludlakela.
And should reflect who we are as a country.
Abameli laba babikwa beveze insolo yabo ngamazwi ethulwa ngezinye iziphathamandla ezigqugquzela udlakela lolo. Bakubeke sobala ukuthi kujeziswe lokubotshwa labo abadala loludlakela, ukuze kungabi labenza lokhu besithi abasoke benzwe lutho. Phezu kwakho konke, bafuna kubunjwe ikomishini elabavela kunhlangothi zonke ezithinteka kulodlakela ebisisethula inhlelo zokuluqeda iphinde isele zinhlelo emphakathini. Lobanje unkosikazi Pando esithi okuvunyelwane kulomhlangano kuthiye ithemba kubameli abakumanye amazwe abahlaselwayo bathi inkulumo kungelazenzo ngeke zibasize ngalutho. Owesifazane weZimbabwe ongathandanga ukuthi igama lakhe livezwe uthi lolu dlakela seliwaphilisa sengathi basejele.
Kunje we don't even know, we are really confused. Besicela nje ukuthi kube nepeace, lisisize. I'm really confused, angazi ukuthi senze njani. Sesicela ukuthi bakithi sonke, since we are all Africans, asibambaneni kungabi nokulwa. We can't even fight back as women.
Namhlanje kutshone kuthule endaweni eziningi kungeladlakela olufana lolwayizolo olutshiya abantu ababili befile. Kusenjalo umeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi uthi uyedwa oweZimbabwe osetshelwe ngaye ukuthi ufe kulodlakela, loba nje imbiko engakaqinisekiswa ngamapholisa ikhombisa ukuthi bengafika abathathu. Umnumzana Hamadziripi uthi phakathi kwezalwane zeZimbabwe eziyingxenye yabakwamanye amazwe abaxotshwe ezindlini abahlala kuzo elokishini Lekahlehong, bakhona asebetshengise isifiso sokuphindela ekhaya asebedingelwa usizo lokwenza lokho. Uthi umbiko ogcweleyo ngokuthinteka kwezalwane zeZimbabwe kulodlakela usaphakathi kokuqoqwa iziphathamandla zeofisi yakhe. Ngokutsho kwamapholisa sebelitshumi lambili asebebulewe kulodlakela, loba lawo esithi asahlolisisa kabanzi ngobuzwe babo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi umumo wezomnotho kanye lowezombusazwe ulakho ukwenza uzulu abanjwe imikhuhlane yengqondo nxa esethe wehluleka ukumelana lenhlupho abhekane lazo empilweni. Kubika ubathabile Masuku.
Umkhuhlane wengqondo umkhuhlane ongahlasela yiloba ngubani
nxa esethe wafika esikhathini sobunzima lapho sedidekile loba edabukile enhliziyweni waba lemicabango eminingi esesehluleka ukumelana lesimo akiso uba sengozini yokuhlaselwa ngumkhuhlane lo. Khathesi isimo somnotho welizwe senza impilo kaZulu ibe nzima osekungadala imikhuhlane yengqondo. Enyangeni ezimbalwa ezedluleyo, umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo uveze ukuthi isigidi sabantu eZimbabwe baphethwe umkhuhlane wengqondo, ethi lokhu kubangelwa izinto ezigoqela ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokuhlukumezeka. Umnumzana Mthandazo Ndlovu omele iRichard Bites Trust, inhlanganiso esebenza labahlaselwe ngumkhuhlane wengqondo, uthi umumo weZimbabwe wenza wonke umuntu azwe enyathezelwe phansi, ngakho abantu balakho ukulahlekelwa zingqondo.
Sizananzelela ukubana kuba nendlela eziningi zokuzama ukuphathisa yena lo umuntu. Uthola abantu sebesithi hayi ingqondo zimbalekele, mana ke sizame isintu uloyiwe. Kodwa indaba ekhona nansi, umuntu ekudalweni kulezinto abazibiza ngesilungu bethi ngama-dopamine levels. So into lezana ziyayehla ziqhanse zisiya ngokuthi umuntu isimo kuye simi njani. Sikhangela kathesi ngokukhukhuzeka kwaso isimo sethu, wonke umuntu ungani unyathezelwe phansi. So nxa umuntu engani unyathezelwe phansi, lawa ama-dopamine levels lana ayehla. Umuntu lana kufanele edingelwe indlela yokumbonisa ukubana a-a ukuzalunga. Two, kudingwe ukubana kade vele wona ama-dopamine levels angkhona singa-raise njani esenziswa izingcitshi singahambanga sakutshayela amathambo.
Uyaqhubeka njalo uNdlovu ethi kuyadingeka ukukhangela imbangela yokusindwa yemicabango ukuze umuntu ancediseke asile.
Let's hang izibonakaliso eziphuma ezangkhona ze-depression. Sibe sesidinga ama-activities angamenza ukuthi abone kule positivity even in life. Noma umuntu kumxalela nje umsika, so akudinga into engamvula amehlo kumele ukuthi a-a kokho kusasele impilo.
Udokotela wemikhuhlane yengqondo uNkosikazi Nombulelo Kroko uthi nxa umumo welizwe ungamanga kuhle, ulakho ukwenza abantu ukuthi badangale imimoya, bagcine besiba le micabango eminingi.
Nxa izinto zingamanga kuhle elizweni, kuyenza ukuthi abantu badangale umoya, badane, baswele ubuthongo, behluleke lokudla, bese kubizwa ngesilungu sithi i-depression. I-depression le indlela esiyelapha ngayo kuncedisa lowo muntu ukulungisa imicabango yakhe ukuthi engaboni konke ingani kumnyama. Akwanise ukubona ukuthi kulenye indlela etshiyeneyo angabona ngayo ukuthi impilo ingaba ngcono. Kuyomele ukuthi ebone u-clinical psychologist. Nxa kuthe kwadlulisa, kumele aphinde athole amaphilisi ayandise ukuphiwa ngu-psychiatrist.
Uyaqhubeka uNkosikazi Kroko esipha isibonelo somuntu ongathokozi ngeholo lakhe, ethi ulakho ukuphambaniseka engqondweni.
Emsebenzini umuntu ukathokozi ngoba imali ayitholayo incinyane, ngapha ngekhaya imuli imeleli ukuthi ukudla kuthengi kwenziwe lokhu, yikho umuntu egcine sesiba le sikubiza sithi yi-depression edingakala ukwelatshwa. U-clinical psychologist uyaxoxisana laye lowo muntu emncedisa ukutshintsha imicabango yakhe leyi abe le micabango eyakhayo.
Umnumzana Thembani Dube ongumbalisi uthi abasakhulayo abasandisanga ukuhlala labazali, ngakho nxa belokuswela okuthize balakho ukuthatha izidakamizwa.
Uma endlini eswela lokho okufunakalayo, sibalise izigqoko ezesikolo, sibalise impilo enhle ayisekho ngenxa ye-economic situation. Lapho abantwana sebezibona sebesenkingeni, sebephephele ezidakamisweni.
Ubunzima kwezomnotho welizwe kanye lawezombusazwe kulakho ukwenza abantu basindwe imicabango eminingi ngoba sekukhanya kungela themba lokuphila. Kodwa umkhuhlane wengqondo umkhuhlane abantu abangawenqabela nxa sebethe bahlangana lenhlupho ezingabe zikhanya engani azilampendulo ngokuxoxisana lenhlangothi ezixwayisa labo asebethe bahlangana lenhlupho kanye lokuncedisa lowo ukuba aguqule imicabango engaphazamisa abone enye ingxenye yempilo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siziphetheke ezosuku ngokukhangela indlela uMgabe azakhunjulwa ngayo, ikakhulu nxa kukhangelwa uhlelo lwakhe lokwaba kutsha umhlabathi. Umak Peter Ntambe uyalandisa.
Ngemva kokungasekelwa nguZulu ngokuloba ayekwenza isekelo sombuso esitsha ku-referendum ngolhlolanja womnyaka ka-2000 lokubunja owakusanda kwenziwa kwebandla elitshe eliphikisayo lilo sekelo lwezisebenzi ele-MDC, umongameli Mugabe wakhetha ukuthatha amapulazi ngendlela yokwahluthuna kungelambadalo, njalo esithi leli lilifa labantu okumele livikeleke.
We sacrifice for it. Ours, yours. It's also for those who shall be born.
Ibandla lakhe lezano PF lenze lokhu lisola ibandla le-MDC lomkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai ngokusebenzelana labomhlophe, beveza le mifanekiso yakhe enikezwa imali yokusekela ibandla lakhe. Unkosikazi Thabita Khumalo uthi izano PF ayilalo iqiniso njalo yenza okuqilibezela intshontsha amacebo abo kudaba lomhlabathi.
Njengezisebenzi sasivele sesibonile phambilini udaba lomhlabathi, lapha esafaka khona imibono yethu eyokuthi umhlabathi yebona ye usebalungini kodwa abantu nabamnyama. Safaka imigoqo yokuthi thina njengebandla lezisebenzi sifuna umhlabathi uthathwe, kodwa kawuthathe ngendlela yokuthi sizahlala siyibhasikiti efida iSub-Sahara.
Othe kwakudingakala ukuba abamsundu abathile befakwe emapulazini besebenzelane labamhlophe, behlephulelana amapulazi, bephanana lolwazi olungenza ukuba umsebenzi wokulima elizweni uthuthukwe okwesabekayo, labensundu bephuma-ke ebuyangeni kulalokho okwenzakalayo. Ethi indlela ekucebo labo ilakho ukuphathisa ikakhulu abasakhulayo abatholakala bezulazula ezitaladeni bengelayo imisebenzi.
Silabantu abethu abangena ezikolo lapha abafunda ukulima, abahlezi namhlanje bathengisa amajuice cards emgwaqweni, bathengisa amanzi emgwaqweni. Yiba abantwana okumele sibathathe siyabathela emaplazini bayevusa la maplazi lapha izanu yayisilima khona utshani.
Abalimi abamhlophe babezinikele ukusekela kweminyaka yabo 1990 bevuma ukuthengisa amapulazi abo, njalo bavuma ukunikeza amanye kukhulumende kulandela umhlangano ka-2000 kwezomhlabathi. Kwathiya amapulazi athile ekungwalo zabo sibalukhulu bezabelo zonke kunye lamakhulu enkulungwane zamahektezi ukuze ehlaliswe uZulu kakutsha, kodwa uhulumende wakhetha ukusebenzisa indlela yokwahluthuna lawo mapulazi. Khuluma kanje kulabalimi abamhlophe abahlukunyezwa bachaya, abanye babulalelwa abemuli zabo, bathathelwe amapulazi abo asebedubeka okwamagama. Sikhuluma kanje,
this government is broke, there is no money, so the bulk of the farmers are desperate.
Silabalimi abakhutshwayo emapulazi nabo iningi lwawo ligoqela abantu asebegugile njalo sebedubeka okwamanje bengelandlela abangaphila ngayo.
Abalimi laba abazama ngayo yonke indlela ukuba bethole inhlawulo baze bayakhweza indaba zabo emthethwandaba yenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika owe-SADC Tribunal, kodwa wagcina ungesenelisanga ukuphathisa kangako ngoba kweneliswe ukuhlawula abalimi abaphansi kwamakhulu amathathu kuphela phakathi kwenkulungwane ezedlula ezine ezidinga inhlawulo. Lalabo abatholayo-ke babhadalwa ngedola leZimbabwe elalingasela sisindo nxa liqathaniswa le mali yakwamanye amazwe. Umnumzana Masimba kuchera ocubungula ngezombusazo uthi uMgabe uzangena kumbali ekusimo esingalunganga ngenxa yalolu daba lomhlabathi.
Wahle kwenzakala ukuthi kwaba lama farming visions, lokunye owenzakalayo ngendlela engayisiyo okuthi khathesi indaba yokulima khathesi iludubo kakhulu.
uMgabe wetheswa umlando wokuthiya abantu abalezikhundla zaphezulu bezithathela amapulazi amahle esantando, njalo kusetshenziswa udlakela, imithetho iguqulwa mahlayana lesisekelo sombuso ukuze lokhu kuhluthunwa kwamapulazi kuqhubekele phambili. Okwamanje ilizwe kulokuthi libe lokudla okwenelayo ngoba umhlabathi ususedlanzini zabansundu, ilizwe libhekana lendlala enkulu ehlasela abantu abafika kuzigidi phose ezintathu, njalo ligijigijima lidinga ukuthenga umumbu ngaphandle kwelizwe ukuba abantu bathole ukudla. Lona kwakumele libe yilo elitholisa abantu bonke ukudla, sesitsho-ke lamazwe akumhlubulo kwezwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende namhla uthumele iqula elikhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Cabo Mohadi kwele Singapore ukuyathatha isidumbu sikaMugabe. Kwanele olivalelisayo ngwentungameli Nkomo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.